ama-American la ayalasheka ngokuthi nxa ngikhangela mina ngathi abantu thina esibakhangeleyo ngabafowethu laba abakhona e-Africa abangomakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani, kuyini abangasincedisa ngakho, yibo baqakathekile kakhulu kiwo. Kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokho babebuya lapha e-Africa bezothatha umnotho wethu. Yibo abantu abayibo abalokhu basungula uhlelo lwe-slave trade, islavery elizweni labo. Ngabantu abangake besijaje bona bethi sinje kathesi. Abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC, ngamakhelwane i-AU, and siyathaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC ne-AU ifuna ukusincedisa ithi ama-sanctions akahambi. Kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi ama-sanctions akahambi, nxa ukuthi amaphosa namhla ubuyile eZimbabwe kamaphosa lequla lakhe uyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa, uye umuntu asemdingayo. Ungakhangela ukuthi uRamaphosa umuntu ohlanzeke njani entungamele, uhlanzekile kakhulu, umuntu ofuna ukusincedisa. Uthi ama-sanctions akahambi ngobani abathi ama-sanctions kabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye esingakwenzanga kuhle. Kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country, usibe lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lapho abantu bade bezenzela khona, akula muntu odetshaya omunye, akula muntu odedisa omunye, abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Kodwa awuyiboni yini imikhuba le mikhutshana emibi eliyilandelayo baba uGawule njengohulumende weZANU PF nxa sikhangela imithetho efana labo ayipa labo phosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana? Awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende weZANU PF lokho?
Angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngoba uMnangagwa. UMnangagwa uvulile amasango, wavula le ndlela zokukhulumisana. Abanye abantu baze badelela ngenxa yakhona ukuthi baze betinasesenza izinto zabo ezingayisizo. Kodwa uMnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hayi, asikhulumisaneni silungiseni sindawonye ilizwe ngelethu sonke. Zimbabwe is open for business, buya nini lizosebenza sisenzeni umnotho wethu lwezwe uthuthuke, sisengasebenziso singeke siphile in isolation, singeke siziphile singusimayedwa. Ukuzamile khona kuMnangagwa wazama nokuthi singenesigaresi simiso singene kukhona wethu la kobani kuyini kati uMnangagwa kuphambanisileyo sibili nxa kukhona abaphambanisile khona amathiwa la sibaxolise. Kati kuyini silo bawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle, ngemva kokuthi engejona amakhiwa, ngemva kokuthi ebumbe le cabinet ithathe labanye abantu abangaphandle abanje abomthuli ebalethe phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangazaziyo le slogan seZANU PF futhi sitshaka njani.